ukubotshwa kukaSikhala kwakuyindlela eyokuthi khona abantu beZimbabwe bangaze bethonisise iZANU-PF. Uselaka nomuntu othonisi iZANU-PF nxa amalunga ayo ekulele. Siyazi thina ukuthi umuntu owabulala uMoblessing sohanjiswa emthethandaba. Njalo indaba yangkhona isegcekeni. So ukubotshwa kukaSikhala kwakuyindlela eZANU-PF eyokuvala abantu umlomo, ekwenza ukuthi abantu bayesabe ukuthonisisa iZANU-PF lapho amalunga ayo atholakale esenza amacala anje ngokubulala izizalwane zelizwe. Ngathi ukuthi nxa sikhuluma ngesimanjemanje bayabe befuna ukuthi abantu betshaye zinkwiks, besabe ukuthi manje ngoba umuntu bebulewe iZANU-PF singakuthini, abantu bethule bangase bakhulume.
Kodwa bakhona abanye abathi okwenza keleyo lokhu kufana lokuhlukuluza umufi, ukuhlala iminyaka phose emibili umuntu esemochware lokhu engakangcwatshwa.
Angazange sithi ikuhlukuluzwa, ukuhlukuluzwa okukhona yikubulawa kuka Moblessing Ali lapho imuli ithathelwa igweda kwakuyikuhlukuluzwa okwavela kwatshengiswa iZANU-PF ngoba bengafuna ukuthi imuli le yenze lokhu esikubiza sithi i-inquest. Babefuna ukuthi yona iZANU-PF njengoba iyebamba amathomu ayilokhu zintambo lezi ezemthethwandaba kube yibo abathonisisayo. Leso sikhathi esihambileyo kusho ukuthi lo bufakazi obungabe bukhona ku-inquest abusekho. Sithi bani ukuthi abantu kade sebeyalandela lokho kuyabe kukhulunywe nguhulumende kanya sobala ukuthi yikho ukuhlukuluza okwaba khona. Lokhu okwenzwa imuli siyakuthola kakhulu kusenzakala esintwini ngoba imuli leyo iyabe isebuhlungwini njalo kuya kuyindlela eyokulwisa isitha